Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo izolo osekuzabangela ukukhwela njalo kwentengo ezitolo yena uZulu esevele esidla imbuya ngoluthi. Intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwelile maviki wonke okutsho ukuthi intengo yempahla ezitolo layo iyakhuphuka maviki wonke. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ray Phiri uthi uZulu usephila nzima njalo okudanisayo ukuthi akukhanyi isisombululo.
Lokhu baba misigande lokhu akusayethusi lokhu sokuyinto engani siyinjayelo. Sesikwazi ukuthi thina after 2 days or so yonke into iyakhwela and lokhu sokusenze saba iziyelele elizweni lethu lelizwe abathi khona linothile kodwa siqilwa ngabantu ngoba ukunje kathesi sokuaffect izinto eziningi umpupu wonke ukhwelile ngibona kathesi lapha emashopu lapho yenza 99 cents kuthe kwa-affecta izinto eziningi lomthova la usukhwelile into zimzima sibili angazi why elizwe linganile ukuthi khona ama-prizes abe lokhu ikhwela daily and daily lokhu sesithwele nzima amazimbabwens and I think sokuyisikhathi sokuthi sithi khona enough is enough. Into leyi ayisadinga ukuthi khona mina ngiqalise le into isizaba into ezaphonga utrigger ini liyakwazi baba indlala into ebuhlungu kakhulu ngoba umuntu uthunywa indlala bathi ngesilungu and an angry man is an angry man and babe besithina abesilungu lapha ngoba uyabe usuzondile usulambile ususiruya kuthini usuyenza konke okungayizakalayo vele kungaphandle komthetho ngoba lapha sekuthingisithi khona abantu laba sebedelela bazenzela intando zabo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Andrew Banda uthi okunye okwenza abanye bengaboni udubo olukhona ukuthi abalezihlobo phandle kwelizwe bayathunyezelwa imali becine bengaboni udubo olubonwa ngabanye.
Into engizidolo lapha kunzima mntana kababa ngoba kwesinye isikhathi zikhwela zikhuphuka nsuku zonke. Namuhla ungathenga ulutho soyikhona kathi unga-20 mile so kumele uthi uthenge into zonke ozifuna ngoba ungayigcina sasivuke ngasathengi lutho sithenga okulutshwane. Mina mbonanga uhlupho lwalapha ekhaya ukuthi kugcwele abantu abaku-diaspora yibo abalo besponsa abantu ngapha abantu bengaboni ubuhlungu kodwa nxa ungela muntu oku-diaspora awuphila nzima kakhulu. Kunje songikhuluma ifuweli ikhuphukile izolo ikhwelile izolo so which means into zonke seziyakhwela futhi.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imizamo kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eyokuhlenga elizwe ikhanya isehlula.
Umphathintambo wasithembisa efika uthi ube lamachinga azawayenza ukuthi umnotho uphumelele kodwa ngibona njengani wehlula ngoba sewulomnyaka owodwa asika ubona ukuthi uzamane kule transitional stabilization program kodwa ayikasiniki esingakuthi abantu abasahlupheki abantu baqhubeka bayahlupheka.
UBanda uthi okunye okubangela ukuthi intengo ihlale ikhuphuka yilabo abathola imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika bese beligcina.
Uhlupho lwama-rate abantu bangathunyezela imali kumbe irandi kumbe i-US kumbe i-pound uyabeloke libambile engafuna ukulitshintshe mina lokhu irethiwe ekhohlwe ukuthi lokhu irething awa bengamnika lokhu singamabhondi lokhu siku-200 lokhu sikubani but ibona amashopu iprize abo babeloke bemultiplya ngeyusa yona leyana nxa thinto ibiyi-1 US uyabeloke ethenga nge-1 US yena kapo bona bakunanzeleli khonoko yikho bona ama-prize ikhuphuka nsuku zonke ngoba i-rating awa le prize iyatshintsha kakhulu laba abangathunyezelwa abahola khonapha ibhondi ngoba iyabe ingatshintshi ipay yakho iloku ifanani njalo.
Ilitha elilodwa lamafutha epetulo selithengiswa ngamadola alitshumi lasithupha i-$16.67 kuthi ilitha linye ledizili selithengiswa nge-$17.47.